VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibini mhlaka 19 kumpandulo 2024 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho okuvimbele ukuthi amakhomishini la amanye angasebenzi. Into eqakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zamakhomishini umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekomishini entsha ezawamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla.
Uyakwanisa ukuthengisa 15 bills kuyangisizi. Andabona into ezisizinali but into enjengama-bills lama-handbag akukho sizinali. Mangabe ngithengise 20 pills.
Uhlelo olusekelwa nguhulumende weMelika soluncede amantombazana afika 1,200,000 eZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi sebelahle ithemba kwezombusazwe eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ekomishini entsha ezakwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluze ngabezomvikela abagoqela amapolisa lamabutho eZimbabwe Independence Complaints Commission afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Abanye besithi ababoni ikomishini le iqhuba umsebenzi ngemfanelo. Bathi insolo yabo iphezu komgcinisihlalo wekomishini le, uMnumzana Webster Jinamora wayengumahluleli weHigh Court owajiya isikhundla lesi ngemva kokwetheswa icala lenkohlakalo. Basola njalo uMnumzana Oliver Mandipaka olilunga lezanupf njalo wake waba ngusikomiti wamapholisa. Kodwa isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abasola ukuba khona kwababili laba kulikhomishini balahlekile. Abanye amalunga ekhomishini le ngumnumzana Andrew Mataruse ongudokotela lonkosikazi Elizabeth Luzate oligqwetha. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Le khomishini iqakatheke kakhulu ngoba iyadingakala ngenxa yokuthi kulamalungelo abhalwe kusisekelo sombuso, kutsho khona njalo ukuthi asengephulwa lawo malungelo ekusebenzeni kwalabo abangamapholisa kumbe endlela thizeni abanamandla okusebenzisa izikhali emsebenzini wabo, amandla okubopha, amandla okwenza lokhu lalokhiyana. Ngakho ikomishini le inceda ngokuthi ikwazi ukuthi abantu bafinyeleliswe izikhalazo zabo kuyo, ikwazi ukuthi ilandelele lokho abantu abakhalaza ngakho kube sekulungisiswa.
Ungathini ngokuba khona kule khomishini kukaMandipaka?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu nxa sebengene ezihlalweni bahlukane lalokho akade beyikho bengakangeni esihlalweni, balandele umthetho othi kumele bazimele, bangasebenzeli ibandla thizeni, bangasebenzeli labo abangabe befisa ukuthi bavimbele lokho okuyabe kufunwa ngabantu. Ngakho-ke nxa umuntu esengene esihlalweni kungakhathalekile ukuthi ube kusiphi isihlalo, kumele ahlukane lalokho akade yikho khona. Kuba kuhle yebo kambe ukuthi kukhethwa abantu abazathi nxa besezihlalweni abantu bangacabangela ukuthi kungenzeka njengoba yena esohlangothini loliyana luvaleleke lokho akufunayo ngenxa yokuthi laba ababona laphana babonakala behamba lecele elithile kumbe wake wababona behamba lecele elithile. Ngakho-ke kungumthwalo kibo laba asebefakiwe ezihlalweni ukuthi babone ukuthi ukusebenza kwabo asoze kube yilokhuyana okuza kwenza ukuthi abantu bacabange ukuthi basebenzela ibandla elithize, kumbe ukuthi asoze bawukhuthalele umsebenzi lo ngoba bake baba ngamapholisa kumbe okunye okunjalo.
Abanye bathi ama commission avele khona akaqhubi kuhle umsebenzi le ubona isebenza ngendlela ehlukileyo yini
asoze ube khona umehluko uma kungalungiswanga lokho kuvimbele ukuthi ama commission la amanye angasebenzi into eqhakathekileyo ukuthi laba abasezihlalweni zama commission umsebenzi lo bawuthathe ngendlela efaneleyo baphiwe ibudget yokusebenza baphiwe ithuba lokusebenza kungabi khona ukubavimbelayo emsebenzini wabo kungakhathalekile ukuthi commission yakhona ibizwani ngeyani njalo iyakwazi ukusebenza uma engaphiwa amandla onke lakho konke kudingayo ukuthi isebenze njalo ilabantu abafanele ukuthi basebenze njalo beyuthanda umsebenzi kodwa nxa abantu bekhona bengawuthandi umsebenzi ingaphiwa ngibudget iyaphelela endleleni nje kube inkulumo yokuthi yake yaba khona ingenzanga lokuthi
umnumzana evikela ncube ingcwethi kwezombusazwe bexoxa ecingweni lontukameni komo westudio 7 ekobulawayo Lanxa impilo iqhubeka isiba lukhuni ngamandla eZimbabwe ikakhulu kwabasakhulayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi amantombazana amaningi athi asethole indlela zokuziphilisa lokuphandela izimuli ngemva kokufundiswa imisebenzi yezandla phansi kohlelo lukahulumende weMelika uLet Dreams kubika uNgqwele Dube
Amaphupha abasakhulayo abaningi aphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja kuleli ngenxa yokujabalala komnotho kodwa uhlelo lweDreams okuyisinciphiso somusho othi Determined, Resilient, Empowered, Ace-Free, Mentored and Safe solovezile amaphupha amantombazana amaningi ngokwafundisa imisebenzi yezandla ehlukeneyo efana lokuthunga ukupheka ukweluka inwele kanye lokwemba amatshe aligugu Omunye wabahlonyiswe ilolu hlelo ngoNicole Svanda, oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili, 22. Ngemva kokufundela ukuthunga impahla ngezikhumba, uNicole usungule ibhizinisi lakhe lokuthunga izicathulo esebenzela emkambo omkhulu wabenza umsebenzi ofanayo ebulawayo leRadiaster.
Yakwanisa ukuthengisa 15 bills. Kuyangesizini, andabona into ezi-seasonal, but into njengama-bills lama-handbag akukho seasonal. Mayabe ngithengise 20 pairs. With imali, I can sustain like day-to-day needs. I can pay rent, I can buy food, I can pay for my kid school.
UKhuseko Mlawuzi laye ngontombazana oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lambili, 22. Futhi ufundele ukuthunga impahla yezikhumba njengoNicole. UKhuseko uthi usesenelisa ukuphandela umndeni wakhe esebenzisa imali ayithola ekuthengiseni yakuthungayo.
Yeah, iDreams itshintshile impilo yami because now angisadingi imali ngokuthi maybe ngilale nomuntu khona ezonginika imali and ngesimo sasekhaya sitshintshile because now sengikhona ukuthi ngingaba le mali Angisadepend on someone else.
Omunye njalo wabathole usizo phansi kohlelo lweDreams, uhlanzekile Ncube owafundela ukwemba eZimbabwe School of Mines kobulawayo. Yena uthi lanxa engakatholi umsebenzi okwamanje, uziphilisa ngokugebha igolide ezimele.
Umsebenzi yangikhona awutholakali la. Ama mines akhona but like khona lokho kwamakorokozane siyahamba siyogebha then sesihambisa kuhamamili just like that sesibamba khona lokho ukuthi lami ngithengise ebhaya nje akufani
uhlelo lweDreams lusungulwe ngohulumende weMelika ngo-2015 ngenjongo yokuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela kugciwane lengculaza lokuthola indlela zokuziphilisa ezifana namabhizinisi amancane uNicole uthi phezu kokufundela ukuthunga uhlelo lolu lwamfundisa indlela zokuzivikela kumkhuhlane emacansini
iDreams yona yasifundisa nge-HIV prevention yabona oPrep laboPEP difference between PrEP le-PEP lokuthi how do we reduce ama-risk okuthi sibe le-HIV
umqondiso ogatsha lweMelika olubona ngokuphathisa abaswelayo emhlabeni jikelele njalo okuyilo oluqhuba uhlelo lweDreams olwe-United States Agency for International Development USAID eZimbabwe enkosikazi Jeanine Davis utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenzise izigidi zamadola eMelika ezingamakhulu amathathu 300 million ukuthuthukisa amantombazana eZimbabwe aphezu kwesigidi 1 million aleminyaka ephakathi kwelitshumi lanhlanje mihlanu 15 kusiya kwengamachumi amabili lane 24 phansi kwalolu hlelo kusukela lusungulwa ngo 2015 nyakenye lolu hlelo lufinyelele amankazana adlula inkulungwane ezingamachuma esikhombisa 70,600 labafana abaphose babe zinkulungwane ezingamachuma esithupha 57,000 befundiswa ngokujulileyo ngezocansi kanye nokuzivikela emikhuhlaneni. Lonyaka unkosikazi Davis uthi sebesebenzise amadola emelika phezu kwamachumi amathathu lantathu 33.9 million. Uhlelo lwe-DREAMS bebambisane logatsha lwe-United States Center for Disease Control and Prevention, CDC. Uthi njalo ezigabeni zeZimbabwe lapho kulohlelo lwe-DREAMS sebehlise ingozi yokuthelelwa kwamantombazana igciwane le-HIV ngesilinganiso samachumi amane lane ekhulwini 44%. Uhulumende weMelika ukuqhuba uhlelo lolu kwamanye amazwe agoqela Eswatini, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Botswana, Haiti, Rwanda, Namibia, leSouth Sudan. Iviki umeli weMelika eZimbabwe Ambassador Pamela Tremont uza kwethekelela kobulawayo ukuze bona inhlelo eziqhutshwa lilizwe lakhe eziphathisa uZulu. Imele iStudio 7 ngikobulawayo, yimi uNgcwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hizi zalana zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezilahlekelwe ilithemba lonke ekuthini amabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe kule nguquko angayiletha ezalungisa ezombusazwe ezomnotho lezenhlalo kaZulu. Utuso Kumalo sibalo ludaba eseJohannesburg kwela South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi ubugovu, ubuthengisi, ukuthanda imali, ukubanga izikhundla, ubugwala lobumenemene sekwabulele kwaqeda du amabandla ezombusazwe aphikisayo kwangasali ngitsho lodokozana lwethemba lokuthi angabuya avuke. Iningi lithi ingxabangxoza esebandleni le-Citizens Coalition for Change ikhombisa sobala ukuthi kumabandla aphikisayo sekugcwele amaganyana angela ngitsho lenhlasi yonembeza. Abanye bathi lamanye ngeke kuvele kusakhulunywa ngawo njengoba sehluleka ukuthola ngitsho lokuyisihlalo okukodwa ephalamende. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ukubuya kwenguquko kweZimbabwe sekusezandleni zikamvela ingqangi njengoba emabandleni aphikisayo sekusele nje ukhakhayi olungethusi ngitsho lenyoni.
Alisekho ithemba lokuthi ungathemba amaqembu aphikisayo eZimbabwe ukuthi engaletha utshintsho. Sibayeza lapha bengabantu impela ukuthi hayi ngathi sisephejini eli-1 sizalwela utshintsho. Only to find that ekugcineni emuva back door yibo abantu abangathi bama-deployees ezana. Baza nje kithi kuzofuna ama-vote just to confuse ama-votes bethathi bayabisele ekuqembele ibusayo. So as long bona besidla, hayi abalankinga lakho.
Kodwa ke amabandla aphikisayo lawo abuyisela lezi ngqobe kuzizalwane zeZimbabwe leze. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-The Patriotic Front, umnumzana Mxolisi Ncube uthi abasola abanye laba kufuze bazibuze ukuthi bona benzani ukuletha linkululeko abayifunayo.
Uzakhuluma ngento eyenzakale eKenya. Abantu baseKenya bathe enough is enough, sesifuna ukuthi izinto zenzakale ngendlela ethile. Basukuma benza lokho abade bekufuna. Ezinye izinto sizibonile zihlehliswa nguhulumende. Kungakho abantu beZimbabwe into yokuqala kumele babeyazi ukuthi amandla akibo, bese befaka umuntu bethi sikhokhelele kulokhu.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana uthi abakhona nayo laba nxa bengasukuma baphatheke kwezombusazwe izinto zizaguquka.
Abantu kababhalise ukuvota, balungiselele ukuya khona eZimbabwe lapho kuvotwa khona.
obengumgcinisihlalo webandla le Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi uhlupho olukhulu ababhekane lalo ukuthi balisana lohulumende osephenduke waba liginyambila elisemnyango wobhalu olugcwele imbila.
Uma ulwa nombuso ofana nawo lo esilwisana nawo kuba nzima ngoba abantu bakhona basisebenzisa amasosha, basisebenzisa amaphoyisa nani imishini kahulumeni. Abanamandla laba bantu. Uwabuchamisa uyabuya uza nenhlelo ezinzima kakhulu ezizokhipha izana.
Kodwa ke ophile ngesikhathi senkululeko waphatheka laye ekukhululeni ilizwe leZimbabwe uthi sezilahlekile injongo zomzabalazo kunkokheli zamabandla aphikisayo.
The leaders omunye nomunye usebenzela isisu sakhe, nama opposition usebenzela isisu sakhe. Imoto ehamba nomuntu osebenzela i-ruling party oku cabinet una the same. Akasahlali nabantu, usesukile manje, usehlala emasabhabhini. Onkomo bebephila nabantu, omgabe bebephila nabantu emakhaya, nabo sithole bebephila nabantu.
Abanye bathi ukuzalungisa isimo elizweni ukuthi lalabo ababalekele kwamanye amazwe labo baphenduke ekhaya kuyencediswana ukuletha inguquko abayikhalelayo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-European Union usunike ele-Ukraine izigidiphose ezingamakhulu amabili amadola, $180 million, yokulungisa izititshi zikagesi ezabhonjwa nele-Russia. Phakathi kwemali le, enye ileyo yathuthunelwa ele-Russia ngumanyano lo yayisemazweni athiyeneyo. Lokhu kubizwa ngabezindaba abe-Reuters, abakunhlanganiso ye-Commonwealth elungiselela umhlangano omkhulu ozakwenziwa kunyanga ezayo bathi kumele leBritane lihlawule amazwe akuzwekazi le-Afrika kulandela ukugqilazwa kwabantu abaningi babebanjwa ngamandla ukuba besebenze okungelambadalo elizweni leli. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba leBritane lilakho ukunika impendulo ejulileyo amazwe akhonona ngodaba lokugqilazwa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Impumela yokucwaningo lwenhlanganiso ezehlukeneyo oluphenya ukuthi ngubani onganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka olokudinga umongameli weMelika iveza ukuba abancintisanayo uMnumzana Donald Trump webandla le-Republican Party lonkosazana Kamala Harris we-Democratic Party baphose babe ngojiki lobhanqa ngoba bajiyana ngemicijo emilutshwane. Ukucubungula lolu daba osithandekile emhlanga we-Studio 7 uqale ngokubuza uMnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula zombusazwe ezimeleyo ukuthi kambe kuzawela ngaphi indukulo xaxaku.
Kufiphele kakhulu ukusho ukuthi kuzokwenzekani. Kufiphele kakhulu ngoba uma ngabe kuyukuthi namhlanje lona ephakama kusasa esehla kuphakama loyana, akukho lula ukuthi singatsho ukuthi ekugcineni onguyena yena ozalunqoba ukhetho lolungubani. Kuyasibuyisela emuva kumncintiswano owaba khona phakathi kwakhe uDonald Trump no kosikazi uHillary Clinton, lapho esabona umncintiswano nawo usondelene ngalendlela. Kodwa ke izikhathi eziningi loyana umama wayekahambe phambili, kodwa ekugcineni sambona uDonald Trump elinqoba ukhetho. Singatsho sithi isimo esase-America asifani nesamazwe amaningi. Esamazwe amaningi osethole amavoti amaningi usenqobile okhethweni, kodwa kusystemu yase-America akunjalo. Yilapho okwenza ukuthi kube nzima khona kakhulu ukuthi kuxaguleke ukuthi ekugcineni kosuku uma umncintiswano unje ngubani ongase alunqobe ukhetho. Singabona umama uKamla enqoba engenzi balo zabantu ezizamvotela kodwa ahluleke uma sekuza kule eyinye isistimu eyiyona naye eqakatheke kakhulu ukuthi kuqunywe ukuthi ngubani olunqobileyo ukhetho. Kusemnyama ukusho kodwa ke singakuchiya ezandleni zabo abantu base-America nezandleni zabo laba bobabili abancintisayo ukuthi kulezi insuku ezincane esezisele ezifutshwane esezisele ngubani ongaphosa amagalelo amakhulu angenza ukuthi sibone isimo sesishintsha kakhulu sesivuna oyedwa wabo. Kodwa uma kuzohamba ngalendlela kuze kuyofika mhla wokhetho akuzukuba lula ukuthi sibone ukuthi ngubani kahle kahle uzalunqoba ukhetho phakathi kwalaba babili.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula zombusazwe ubekhuluma ezimele bexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Unamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change asehlale phose inyanga ezintathu evalelwe e-remand prison kulandela ukubotshwa kwabo esemhlanganweni eHarare ukuthakazelela usuku lwe-Day of the African Child. Amalunga la akuqela umnumzana Jameson Timber, umkhokheli welinye lamacele le-CCC. Kusenjalo amagqwetha lentatheli zindaba bathi bakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yesikhathi sonke nxa besemthethandaba. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Guda Msanka okunhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU-PF e-Forever Associates Zimbabwe, lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Msanka usungula lingxoxo.
Wonke umuntu ngabotshwa elizweni akukhathalekile ukubana icala lakhe ngelinjani, kumbe ubulele umuntu, kumbe yi-cyberbullying, kumbe utholakale njengalowo bebutheni ongekho emthethweni, kuphela nxa kuyikuthi i-court ithwele ukubana abantu laba abalacala. Wafakwa sobala kuvela kumaloyazi ukubana hayi icala abalenzileyo in fact akulacala abalenzileyo, yikho ukuthi iphele ngezinye indlela. Iyaphela njalo ngokuhamba kwabo entolongweni sebegqitshiwe sebekuthiwa hatshi sesilithwele ukuthi lilomlando okubana libesenza okungafaneleyo behambe entolongweni. So yikho ukuphela kwezindaba. Okwakhathesi kukhanya basayenza lokho, sisamelele njengelizwe ukubana sizwe ukuthi amajaji athini.
Baba Mlalazi, nantho ke udaba khonapho ke ubona njani khonokho?
Ye akusimangalisi lokho ukuthi kube lalaba bavalelweyo ngenxa yokubana baphikisana lohulumende kumbe kababonisani lohulumende. Into evele ihlala isenzakala kusukela ngo-1983. Uzakhumbula ukuthi uLookout Masuku oDumiso Dabengwa babo bavalelwa bengelacala o lanxa i-court isithe hayi abantu babo kabakhitshwe. So i-continuation yokuzama ukusilensa abantu abaphikisana lo hulumende kusukela nini la nini. Ngikhumbuza umsanga ukuthi akula ngitsho lo yedwa, kubo bonke hundreds of people asebabotshwayo bebotshelwa icala elinjengaleli elibotshelwe labo oseke waconvictwa yi-competent court ukuthi hayi lo lecala kahambe sikayehlala e-court ngoba ayehlala ejele ngoba bebehlangene okungekho emthethweni, akula ngisho yedwa. So it is unfortunate ukuthi uhulumende angazi ukuthi wesabani yena elamandla amangaka ezivusele ephalamenti uhulumende elezigi lakhe esenza yonke into ayenzayo ukubana laba abantu aba-innocent abalelungelo lokuthi bahlangane njengamaZimbabweans why beqhubeka belokhu bebotshwa? Abantu abanjabo ngalivume bake babotshwa before akulacala, khathesi bambopha akula i-abuse inje yomthetho lemthethwandaba.
Yes, yakuzwa kakhulu Mlalazi. Impendulo khonapho baba Msaka.
Into engibonayo kuloko akukhulumelayo yikubana uyavuma ukuthi abantu babe fika e-court amajaji ethi abala macala. Lokho kutshengisela ukubana kule separation of powers kujudiciary yethu le-legislation yethu abazomthethwandaba lalaba abanzani abaphezulu. Kutsho ukuthi asinike nini ama-court njengoba yena sevumile ukuthi ngama-competent court, asiwanike nini ithuba elokuthi behleluze njalo bebone indaba leyi ukubana abantu laba balecala na kumbe abalacala. Uhulumende akasoze ehlale eyekele izigcilamquba, eyekele abantu abafuna ukuthi belethe ungazwanani elizweni behamba nje scot free, ngoba kulabanye abake babotshwa bakhitshwa babotshwa bakhitshwa. Hhayi, uhulumende uyenza umsebenzi wawo, amapolisa ayenza umsebenzi wawo.
Ye baba Mnyakazi, gqiba ngamaphitshane kula.
Uhluphe esilalo umsanka ngenxa yokuthi ukuloleyana uhlangothi olungale yikubana amapholisa a-abhuza umthetho. Kube sokusiba le state esingama-prosecutors esihlala sifuna ukuphushela ukuthi abantu bahanjiswe ejele lanxa kuclear ukuthi gabala macala. Kulama-cases amaningi esihlala siwabona amacala njengabo-hopewell abagcina bephumile ukuthi uyabutsheliwe i-court ukuthi umthetho nje kawusekho, kodwa ithole ipolisa eliyi-activist yezani lifuna ukuthi liwusebenzise komunye umuntu. Unfortunately yikho kwenzakalayo, ndomsanka are not affected ngakho because bakuzana u-P F. Akutsho ukuthi abantu be-Zanu P F kabahlangani bona, bayahlangana but umthetho u-applywa ngendlela ezihlukeneyo ngoba instead yokuthi sibe le-police commission e-professional, i-police service e-professional, siphakathi kwamapolisa silama-activist awezanu afuna ukuthi ancindezele abantu esebenzisa umthetho, which is very unfortunate. Silama prosecutors amanye athathwe emapholiseni ayeba ngama prosecutors abangama activist, which is problematic. Yikho namhlanje silalolu hlupho ukuthi kulabantu abahlala bekhala nje nsuku nxa kathi ibandla elibusayo lile support why lizama ukuvimbela amanye amabandla ukuthi akhankase.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe lomnumzana Gula Msaka okuhlanganiswa edlelana lebandla leZanu PF eForever Associates Zimbabwe beqoqa le Studio 7. Sokuthi isikhathi sokuzwa imibono yenu linambala leli be Studio 7 elikuthumela yona nge WhatsApp.
Kati manje yena umlankaka ube ngaphi nxa indizamshina iwe engekhwena bekumela kade yona? Ube ngaphi uhambe ngani emhlanganweni ngoba emhlanganweni ufikile? Hayi, laba abantu bezalo bangabodlala ngengqondo zethu sibhadala thina for into lezi. Ayikho nje isitori sabo abasenzayo la. So bayambuluzokuya laba abasengezo bakhola lo kuthiwa usengezo lalo kuthiwa ngukhaliphani sebeyaxosha manje laba ababruka bakathi zingoba sebethola imali, imali ephele kasuwe phathi akuzela triple C bayithengisela iZanu P F usengezo lo khaliphani kathi suba sebebona leyo mali okuthiwa ngephathi yikho sebexosha labo mthwe. Alright, babaxoshe labo bayazithupha kustereki. Alright, babaxoshe bayidle bodimala. So mali yephathi le ibonus yabosengezo abanikezwa iZanu P F two-third majority le esinayo kathesi sebefuna ukuyitshintsha imithetho ngokuthanda kwabo bathengiselwa ngusengezo ukhaliphani izihlalo zonke lezo.
Siyabingelela, siyabonga Studio 7 kodwa silokhu esidana kakhulu ngoba kade sacela ukuthi news zethu abantu azengeza isikhathi kumbe kufakwa ezinye zisebuseni ukuthi abantu bakwazi ukuphawula bonke ngabe kuningi qala lokho. Akula manzi somiso indlala ingaka iZanu vele ayisiyo part yabantu nje ibambe abantu ngonoxhaka. So kusho ukuthi siyalungisela ngaphi leyo nto uma inkundla yethu selivalile and alisichazele ukuthi izayivula noma vele sikhohlwe nje sichithela amazwi bayisekhole nkulu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo njengakhohlwa kulive talk namhla kuhlelo lwabesifazane. Asihluzeni bomama, sixoxa labomama abangabalimi. Singakehlukani sike sikhangele ezinye zezinhloko zendaba. Amalunga e-commission entsha ezakwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezombikela afungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa namhla. Ake, kubala pa uhlelo lethu namhlanje, oluvalisa umthembo sithemba uKip Stube. Lilale.